So kuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-27 Mpalakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, abalwela ilungelo loluntu bakhuthaza abantu ukuthi baqhubeke bebhalisela ukuvota kungakhathalekile lohlelo lokwehlukanisa imingcwele yokuvota olwe-delimitation olwethulwe izolo.
Yebo kambi idimisi esiyenziwe, kodwa ke abantu baqhubeke besiyabhalisa ngoba bona abaqhubeke besiyabhalisa ngaso kufika isikhathi sokubana abavotela bazavotela nxa bekwenze sokudlula i-delimitation.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi umnyaka ozayo ukhangelelwe ukuba lukhuni kuZulu ngenxa yokungabusi kuhle kwenkokheli ekhona.
Into ekhona ezizane ngithi wonke umuntu sengusiphatheleni, wonke umuntu osezama ukuthi athengise ukuthi aphile.
Gambe ukuqhubeka esikhundleni okuza kwenziwa ngumongameli Cyril Ramaphosa kungakusitshoni kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala kulelo lizwe.
Nxa ungakukhangela umphakathi uyaphikisana ukuthi uRamaphosa mhlawumbe wenza icala kumbe kenzanga icala, kumbe inkantolo zizombamba emsulwa kumbe zimbambe emsulwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abalwela ilungelo loluntu bathi bakhuthaza abantu ukuthi beqhubekele phambili bebhalisa ukuvota kulandela kwethulwa kogwalo oluzabonisa ukwehlukaniswa kwemingcele yalapho abantu abazavota khona olwe delimitation exercise yinhlanganiso yezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission izolo. Idale lephalamende lizacubungula ugwalo lolu okwamaviki amabili andubana lube ngumthetho phambilini kokhetho luka-2023. Ezinye izigaba zelizwe ezigoqela iMatabeleland leMidlands zilakho ukunciphiswa ngenxa yokuthi balutshwana kakhulu abantu ababhalisela ukuvota. Umnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU njalo engumgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association, uchasisele usithandekile mhlango weStudio 7 okunengi ngenhloso yabo kungxoxo le elandelayo.
Nxa ungaso mbiko opheleleyo, kodwa siyabona singumbiko phose ngxa usufike emaphethelweni alokho okuzaba yikho khona ekuphetheni kwentoyongo. Siyananzela futhi khonapho unjalo lowo mbiko ukuthi sokube lokutshintshotshintsho oluthile oluthetha indawo kuzigaba ezishiyeneyo, kumawadi atshiyeneyo nakuma-constituency atshiyeneyo. Abanye bazaqetshwa lapho bayefakwa ngale. Konke lokhu kubangelwa yikuthi bekuyindlela yokuzama ukuthi inombolo lezi ezikhalelwe ezingenza iwadi lenombolo ezikhalelwe ezingenza i-constituency zifinyelelwe. Kodwa-ke kunjalo yikho sizawukhangelisa kuhle umbiko siwunanzelele ukuthi uyisimo bani. Kodwa thina njengenhlanganiso ezakhamizi besivele sikhuthaza abantu ukuthi bahambe bayebhalisa ukuvota. Akutsho ukuthi ngalo mbiko osulethiwe abantu sesiyazithulela, abantu siyaqhubeka sibagqugquzela ukuthi bahambe bayebhalisa ukuvota. Yebo kambi idimisi esiyenziwe, kodwa ke abantu baqhubeke besiyabhalisa ngoba bona abaqhubeke besiyabhalisa ngaso kufika isikhathi sokubana abavotela bazavotela nxa bekwenze sokudlula i-delimitation. Ngendlela yokuqakathe kuleyo yokuthi wonke umuntu ongumhlali wakobulawayo, ongumhlali weZimbabwe ongabhalisa ukuvota engabi lovalo kumbe lokwesaba ukuthi kuphumele umbiko. Umbiko abaqhubeke besiya register ukuvota, inombolo zikhanse ziye phezulu. Lokho ekokuqathe kuleyo kufanele kwenziwe ngabantu. Njalo kunye sizakwenzeka ukuba nabantu sibanike singathina information yokuthi kuhamba njani ngobuzananzela. Kwenzela ukuqunywa ukuthi abantu bakuzwe ukuthi khathesi nxa umbiko usuphume ngokuphela kwabo bakwazi ukuthi hayi nengxebe nguli wathi sengiqunywa wafaka kuleyana, abantu bakunanzele khonoko. Ngoba singaye sibayekele abantu bengakwazi, bazaye sibelahle bengasakwazi bakuliphi uhlangothi. So kuqhathekile ngokuthi abantu siqhubeke sibanike information egcweleyo lokuthi information dissemination ukuze abantu bananzelele phakathi kwesilabantu abadala phose abangabe bengazisokwenzakalayo abantu fanele bawunikwe umbiko olugcweleyo bachasisele ukwenzela ukuthi bakwazi ukuthi
kuyini njalo okunye elizakwenza selithole lo mbiko.
Umbiko singawuthola ngokugcwala kwawo. Kuqhathekile ukuthi abahlali bakobulawayo, abahlali bemathebheleleni, abahlali bezimbabwe bananzelele ukuthi asikuphela kwendaba. Omunye lomunye umuntu lomlando ukubana nga sokufika isikhathi sokubana abantu bahambe bayevota aqhubeka ehambe emavotini akusho ukuthi ungabhalisa uphela khona apho kungani abantu fanele behambe bayevota. Abantu kunaze ukuthi omunye lomunye nga umhlali wezimbabwe ulomlando ukubana ube ingxenye ekwenzeni izinqumo zelizwe lokuthiwa i-decision making. Ukwekela ukuyavota yikuvota njani ngoba abantu bazayenza izinqumo lezo zinqumo zisayenza impilo yami lempilo yabanye ibe affect izinqumo abazenzayo. Ngezinye indlela sithi thina singahlala emva sibukela abantu bezithatha besenzela izinqumo asenzeni thina izinqumo ngokuhamba siyevota siyefala umuntu esikhalibana simkhethe simthandileyo esibona ngathi angasiphathi ukuba nathuthukise ilizwe athuthukise isigaba athuthukisele wakhe. So lo uqathe kumele abantu bangahlali endesikhuthazani sikwenze lokho ngokusheshsha. Abantu futhi ngasikwenza lokho singathiya abantwana emuva kusala abantu abadala siyakwenza sithiya abantwana emuva abantu abethu abasebe leminyaka edlula 18 kusiya phezulu ngaso kusevotini siyakhuthaza sihambeni lawo lawo bayingxenye yokubana bavote bakhethe lo muntu abazama abamfisa ngoba sinaze ukuthi bona abantu abajavele ngenombolo sebele inamba ezinkulu ezedlula thina abantu abadala. So kuqathele ukuthi yebo kamdimation siphelile yebo kambure tisiluba ivota kodwa kupheleli khonapho qhubeka futhi uyevota ube yingxenye ekwenzeni izinqumo zelizwe ukuba nizwe elithuthukile siyaphambili ngokuvota kwethu.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yeZCTU njalo engumgcini sihlalo webulawayo Progressive Residents Association obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le kobulawayo. Ibandla leCitizens Coalition for Change lithi umnyaka ozayo ukhangelelwe ukuba lukhuni kuZulu ngenxa yokungabuswa kuhle kwelizwe. Ukhetho lokudinga umongameli amalunga edalela eParliamente kunye lamakansila luzenziwa ngomnyaka ozayo. Sixoxe lesikhulumeli saleli bandla kobulawayo umnumzana Swithan Chirotsa saqala ukumbuza ngomcimbi abawenze emahofisini aleli bandla phambilini kwelanga lekhisimusi.
Sibe le party ehofisini Gertrude Mthombeni House yeyoba headquarters ye Citizens Coalition for Change kobulawayo lapho sibe lokuhlangana namanye amacomrades esingakawaboni iminyaka eminingi. Ya njalo kwadliwa abantu basuke vele sebehamba ngezisu ngenxa yokusutha inyama ebuthakathaka imnandi umangalisayo. Utheke futhi izolo ukhansela uka 26 enketha uMpumelelo Moyo ube lomusa wancedisa izimuli eziyi 400 families ezincedwe ngukansela Moyo kundlela yakhe eyokuphathisa abantu abesigabeni sakhe. Umusa lo ngathi into azicabangeleyo yedwa njalo imali yakhona suka esikhwameni sakhe. Siyakujabulela lokhu sithi aluba abantu abaningi bengakwenza khona into ejabulisayo kakhulu.
Wona umnyaka lo ozayo liwubona unjani umumo wakhona nxa sikhangele impilo kaZulu?
Impilo kayimanga kuhle. Impilo iyona le yokuthi akula misebenzi. Imisebenzi eyabikhona khushelwa bona abantu mbene abantwana babantu abasekela ibandla leZANU PF benxa kungayisi ikho vele kuyabe kune fetja edlalwayo ezakwenza ukuthi uZulu engayenelisi ukuthi athole lowo msebenzi. Into ekhona ekhona ezweni zane ngizithi wonke umuntu sengusiphatheleni wonke umuntu usezama ukuthi athengise ukuthi aphinde khona kungela abantu abangathenga lokho okuthengiswayo. So ngesikhiwa bathi suffer continue kusitsho ukuthi udubeka vele uqhubeka usiya phambili hhayi kunzima kwele.
Lo ke ngumnumzana Swithan Chirotsa isikhulumeli sebandla leCCC kobulawayo. Agambe ukuqhubeka esikhundleni ekhokhela ibandla le-ANC okuzenziwa ngumongameli Cyril Ramaphosa kungakusitshoni kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa. URamaphosa ukhethwe ukuthi aqhubeke ekhokhela leli bandla kungakhathalekile lamacala okungethembeki awayetheswayo. Enye inkokheli ye-ANC eyiyo eyaphathisa ukwethulwa kohlelo lwamaphepha olwe Zimbabwe Special Permits ngomnyaka ka-2014 yanqotshwa kukhetho lwebandla le-ANC olusanda kuqutshwa. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, eZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwananzi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Thina kithi njengeZimbabwe Community in South Africa, hayi kuyinto esizoyamukela ngoba ukukhetha ukukhethwana kwabantu base South Africa kuyintando kaZulu wase South Africa njengokubusa kwebandlalelo elibusayo namadelegate ngendlela abona ngayo umthungameli wabo ephethe ngayo. Kungakho thina sikwamukela njengoba nje kunjalo.
Manje ukukhethwa kuka Ramaphosa kuyatshengisa na ukubana amacala awetheswayo awalasisindo na.
Into esiyake sinanzelele thina ngeSouth Africa ukuthi kuyehlukaniswa izigaba zomthetho, ijudiciary, parliament neexecutive ukuze kufike lapho ukuthi into ayidibaniswa. Political affairs and legal affairs ziyehlukaniswa. So njengoba iANC yona yakhetha ukuthi akunga-adopta i-report ethi yena uRamaphosa mhlawumbe kungenzeka ukuthi wayese eqe imithetho, kusho ukuthi khona yikho lokhu i-ANC ekukhethayo. Ndiyakuzwisisa ukuthi umthelela wakho utshoni njengebandla elibusayo, ngoba ukubusa kule mithelela ehlukeneyo, ngoba nakho futhi ukubusa akutsho ukuthi izinqumo zokwenziwa nje, kumele kukhangelwe izigaba eziningi zokubusa ukuthi kutshoni phambili.
Nxa ukhangele okwenzakalayo khona ngapho kwele South Africa, ungathini nxa uqathanisa lokwenzakala eZimbabwe emabandleni ikakhulu ibandla elibusayo? Kuyetshengisa yini ukuthi kulo mbuso okhululekileyo okantando kaZulu?
Khona kutshengisa khona ukuthi umbuso wentando kaZulu vele ukhona la South Africa, ngoba nxa ungakukhangela umphakathi uyaphikisana ukuthi uRamaphosa mhlawumbe wenza icala kumbe kenzanga icala, kumbe inkantolo zizombamba emsulwa kumbe zimbambe emsulwa, kumbe kusazophikiswana ephalamende, kumbe kuzokuphikiswana ephalamende, kumbe kuzosetshenziswa ipolitiki, kumbe kuzosetshenziswa ipolitiki ngodaba lwakhe. Kuyacaca nje ukuthi into yakhona iqhukwa iqhutshwa ngokuphikisana nje, hayi ngezempi noma ukubulawa noma ukuboshwa kwabantu. Abantu bahambile bafika kuconference bakhetha lokho abakukhethayo, bavumelana ukuthi umuntu lo nguye abazomvuma ukuthi abe ngumsekeli wabo, bamsekele abe ngumphathi wabo. So kuyatshengisa nje khona ukuthi iSouth Africa yona isebenzisa democracy ekubuseni, ngoba noma bengazwani enkulumeni ethize noma bengazwani ngomuntu othize, akukho kuba lodlame ngenxa yalokho. Kuba nje ukuthi into yakhona iphikiswana, bahambe bayophikisana baqede baqhubeke ngokuphatha izwe labo.
Lo ke ngumnumzana Bongani Mkhwananzi, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa, eZimbabwe Community in South Africa. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi isiphathamandla sebandla lezanu PF kobulawayo umnumzana Khumbulani Mpofu obutshwe labanye bakhe abayisithupha izolo ngemva kokudubulana lamapholisa kwafa umunye wakhe wayesebenzisa imota yebandla lezanu PF. Leli phephandaba lithi uMpofu wayengumkhokheli wabatsha kubandla leli, uke wabonakala emfanekisweni wenkundleni zokuxhumana emilo mongameli Emmerson Mnangagwa. iphephandaba leChronicle lelodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usephe isicoco udokotela Sikhulile Moyo odabuka eMadobo esokuba ngowakuqala ukuveza umkhakha weCOVID-19 othiwa yi-Omicron. Umoyo uphiwe isatifiketi lemali engamadola zinkulungwane ezingamachumi amahlanu, i-US $50,000. Okwamanje ke sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Siqale ngase-DRC. Abahlamuki benhlanganiso ye-M23 babikwa bethumbe uZulu Mathupha ekuqhubekeni kwempi lanxa kulesivumelwano sokuthi kubekwe phansi izikhali kukhulunyiswane. Siziphethe ezakwamanye amazwe ngeze-Ukraine. Umphathintamo wezobudlelwano lamanye amazwe uthi bakhangelele ukuthi kwenziwe umhlangano wokuzama ukumisa impi leRussia ngenyanga kaFebruwari. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Tutyosefa ngitshona njani badala. Ngithanda ukubuza lapha uMalaki Mgomo ukuthi maye support uMnangagwa ethi uMnangagwa uthi ilizwe lilungiza abanikazi balo. Right, yena uMnangagwa engu-president yena udlame lonke lolo lwenzakala kutshawa kwabantu nyaza kwabantu and into elula ukuthi ayinqabele kodwa ayinqabele. Maye khuluma phambi komphakathi ukuthi abantu kungabi lodlame but udlame uyalwe. Okutshengisela ukuthi masengale ebantwini bakhe bezano uthi hambani ekwenza udlame kokuthi ubonakala ukuthi utsho njalo but maye kumphakathi ngapha ukukhuluma ethi kungabi lo dlame ezibabhilile ukuthula. Manje laba abamsapota uMalaki Nkobo bona bakuthatha ngapha uthi bona bathembe lokuba ukuthi laba ngabezano p f bathembe uMnangagwa amagama akhe lawa akhulumayo anto yabakhuma phakathi komphakathi into ekhonye aphuma emoyeni izomuye lo munye kodwa iqamba mange ungumbulali uyinyoka umnanga akalaqiniso ngitsho ungumbulali lelo maliphozisa abantu behlupheka ngaphesa elizweni labo vele kade lemkhulumele njalo umnanga akalakuthula umuntu lo ngitsho lakancane singakhuluma lethini lemkhomente but akalakuthula but lizafika ilanga nje uNkulunkulu ubhekile ukhangele into yonke enzakala uNkulunkulu uyayazi uNkulunkulu akanathi ti akadakwa akalibali but umuntu uyalibali kumele libe
Sibelibonani ku-Studio 7 njani. Ngabe liyaphila, hayi siyaphila thina. Khulumayo u-PG Lamba. Akumangazi into yaseZimbabwe ngoba iMatabeleland yabancedisa ukulwa impi yaseRhodesia. Namhla sebebonga iZAP ngepleti yamakaka bona sebesidla iparage nerayisi nenyosi. Kungakho ubona lathi abe-MRP sesithi kungcono sizivuse ngoba bayehlula izaphu ngokuba chaya bebabophi izandla. Nangumkandla nonkomo lamhla babuya bephethe iphepha bezo-adressa ebantwini bathi kumele ukuthi nesiqhubeke nehlelo sikagovernment. Namhla izimota zibulala abantu emgwaqweni ongamagodi. Sizibuzo ukuthi ugovernment lo ungabonjani. Sike sakubona eminyakeni edlulileyo uCharles Nganga wake wacela ukuthi afake iskontiri ithara from eplum tree esiyama kuhingwe. Umgabe wamtshela ukuthi makuwukuthi ufuna ukuyimali yakhe kangene endlini nabantu abakhe bedla imali besude. Siyakubona uvele namanje kulokhu kuyamemetheka kabafuni ukuthi sizwe sizimeleyo. Ngapha bona bathi i-unit accord thina ingasithindi phakathi siyimthwakazi sikhathele ngabantu basempumalanga.
Sarebonani bantu bakithi. Inzima indaba yakithi leyo bakithi. Nangikhuluma nje ngiseBotswana. Yazi ukuthi kwesesikhathi sigcina sesithwala nzima kakhulu ngoba khona manje ngazalumane sesendaba indaba ye-transport kakhulu eZimbabwe. Mangabe singakwanisa nje especially in the mini sport, especially said in the sport. His sport is still a fanana, even with sense of appliance, and our which is good estimators from Francistown up to Blower. Now, my friends, when I got a lot of savings, a pumade and opposite in the Botswana. Obviously, Zimbabwe is for the field. So, come and tell Zimbabwe, I'm a couple of broken. I'm a couple of broken civil, a coyote, a government, a popular in daughter. Not a government, a panguanje, weak. I'll put a lot of wood, find a Muzagamasa killer. Muzagamasa killer as wood, I'll soon pay. Mobile all us tools. He interfined the government jacket. Mobile can imagine Mokwani Ukangera, his poor as a field, Mukwako field, into the tool. Nabo such as we used to do. We used to have a steel gafana and I won't get to resist into the corn. So I, as I was, says the Skumbulum Tarum Kabe, when one of our good, not to low corner, low mobile, low monte. SSLMP, computers that is feeling of Kurutin Avangan, the feel of a Tarabangan of Kurum over. I want to go over so okay, but for a git. Go soon, or go soon, say. I won't have a dad, never.
Palalel City 7 was in Dongas in Dari Vuganjan, Felipuni, Solo Kulum, or such a pure Lupane Ekan. Palalel City 7 with two Umtum Tala, Arakambi Manga, Umtum Tala, Uya Pussy. What a local Kulum. Mukanja lap, Alanga manga straight. Manga to a Pumanje, we are Gitle, Elupani, Umkako, Elupani, or Victoria Falls, Ugo and Utuma for the Voloranja, Manga to a Puma on Cairo, Ugo and in Cairo to Tima for the Voloranja, Manga to a Puma Alumquako, Puma, we are Esolus, Ugo and Utumquako, Uma for the Voloranja, Mabes Rotibona, I is in Batai, you is in Batu, women assist on this purpose, you please the Lahurumen. Uhulumeni mukhulu osezodeza esezondeza kuye tuzane naye ungathiya bheka manje ezikolweni abantwana grade 1 efundiswa ngumisi umisi wakhona engasazi indebele loyo mntwana uzokhupha kanjani loyo mntwana uzofunda kanjani hayi baba bavusana umkhondo manje ukuthi nani iziphi nani ngene esigangeni akusho ukuthi manje sokumele lilandele izalo noma kurongo sokuthi ku right.
Lawo ke bekungamazi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp angelani lokwenza le studio 7 inombolo zethu zithi zona +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu ngu +1 202 465 0318 kwezemelika inani labavela emazweni awezwekazi le-South America bengena kwele melika ngokungekho emthethweni liqhubeka liqansa ngesikhathi kumelelwe ukwesulwa komthetho owafakwa ngumnumzana Donald Trump othiwa Title 42 ovimba ukungenwa elizweni kwabantu abangela maphepha. Kodwa umthethwandaba wamisa ukwesulwa kwalumthetho usahlaziywa ukuthi uqhubeke ukhona na kumbe hatshi kulandela isicelo sabebandla lama-Republicans abathi bafuna umthetho lo uqhubeke ukhona. Kungelani lalokhu abachaya i-WAP lokho besiza kwele melika ngobunengi. Sixoxe lolandela izombusazo wele melika umnumzana Rafael Mthombeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Abantu laba kabavele eMexico kuphela kodwa bavela iSouth America yonke. Ingathi indaba emangalisayo ukubuya kwabo banengi sibili kakhulu. Lokhu thine sikujayele sithi iDoublap ukuchapha umngcele behamba ngenyawo beqonda besiza bezengena ngapha. Ngibona ngathi kule news ezingahambi kuhle khona le emazweni wona lawo akhona. I-news zithi zona ibhoda ivuliwe ukuthi khona ungafika uphele uyangena. So ke sebesiza ke ngobuningi babo beminyana khona laphana njengakhathesi bekugodola insuku lezi bekungathi kuyadanisa sibili ngoba abanye bebebonakala besezitridini begodola kakhulu umqando lo odlule okubangela khona lo lokho kuyitwe fana nayo nje ukuthi indlala ukusweleka kwemali ukuzama ubungcono bempilo kuleli lizwe lase-America bazama labo ukuthi bachaphe beze khona ngapha bachaye idabula ukuze baphilise imuli zabo. Bayabasola kodwa bayabafuna ngoba yibo abantu abasebenzayo bonabo, yibo abantu abakha imigwaqo, abakha izindlu, abakha imisebenzi yonke le ezima iphethwe yibo bona laba abantu abavelela khona ngale South America.
Abebandla lama-Republic Republicans bathi umongameli Joe Biden uyehluleka ukulungisa udaba lolu olemi immigration uTrump wayelulungise kahle. Wena uthini ngalokho?
Udaba lolu kayisilo luka president, lolu daba lwe Congress ukuthi Congress ibe lomthetho ewuqumayo oqondana lama immigrants ukuthi ama immigrants aphathwe njani. Ama immigrants la phakathi lama immigrants la ezayo angenayo. Lokho okokuthi uTrump wayilungisa akulanto ayilungisayo uTrump. Okwenzakalayo kwaba lomthetho wokuthi laba bangenayo babanjwe babuyiselwe eMexico indaba yabo isasetshenzwa ngayo. So yikho okwenzakalayo. Ayisikho ukuthi khonoko kwaba yisolution yokuthi laba bangenayo bangazi bangena. Futhi umthetho wakhona uyaphela, angithi uphela kuzona lezi nsuku kumbe inyanga yonale. Uyaphela umthetho lona wokubamba abantu bebanjwa bebuyiselwa eMexico. Yikho okwenza ke nxa umthetho lwana usuphela laba bavela khonale eMexico lamanye amazwe sebebona ngathi ibhoda isivuliwe. Kodwa ke qinisweni ukuthi akulalutho uTrump alwenzayo ngoba yena wahle wabathethisa esangena embusweni ukuthi ama-Mexican abantu abadila ama-drugs, abantu ababulala abantu, abantu abanjani.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni olandela izombusazwe welemelika. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esesigabeni se-Texas ngapha kwelemelika. Mania Day ingoma ka Lloyd G oyazakala ngelithi Lavender isigubela ke uhlelo lwethula lamhlanje, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abalwela ilungelo loluntu bakhuthaza abantu ukuthi baqhubeke bebhalisela ukuvota kungakhathalekile lohlelo lokwehlukaniswa kwemingcele yokuvota olwe-delimitation olwethulwe izolo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi umnyaka ozayo ukhangelelwe ukuba lukhuni kuZulu ngenxa yokungabuswa kuhle kwelizwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.